Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazo omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2018 nengontungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
Those that voted for me and those who did not, for both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not.
Onqobe kukhetho lokudinga umongameli njalo obevele ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference. Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe election. Why ngisitsho njalo namuhla kuthokwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry siphambanisile.
Amapolisa ake azama ukuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa umkhokeli weMDC eHarare lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo njalo akakwamukeli ukunqoba kukaMnangagwa. Kuwoza Friday lamhlanje seleqembu elicula isicathamiya ele uZambezi atsa elikhokelwa nguLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule. Njalo uthi uMnumzana Nelson Chamisa ulendima angayidlala ekuthuthukiseni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emini lamhlanje ngemva komhlangano kaChamisa lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo. Ngokunjalo uChamisa uthe kayamukeli impumela yokukhetho yokunqoba kukaMnangagwa. UMnangagwa unqobe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu 50.8% kwathi uChamisa wathola 44%. Kodwa uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uthole i-56% kwathi uMnangagwa wathola 44%. Kodwa uMnangagwa uthe nguye onqobileyo njalo uthe uChamisa labanye abanqotshiweyo kumele bayamukele impumela yokhetho bavume ukubana banqotshiwe. Nanga amazwi kaMnangagwa ekhuluma lentatheli izindaba eState House namuhla.
I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge to be the president of all Zimbabweans, a president of those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not. To Nelson Chamisa, I want to say, you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and in its future and in its unfolding future. Let us both call for peace and unity in our land.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebonga uzulu weZimbabwe ngokumvotela njalo esithi umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulomlando angawudlala ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane avuselele ilizwe. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kanti yena nxa ekwanisa ukuthi abone ukuthi kulale kusasa kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha uMugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kuyimpiswana la uMorgan Tsvangirai besaphila kuqilwa uqilwezelwa enguye ovuma ukuba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sekukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayezwa siyeza ukuthi khuluma ngako kodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witness ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lo kodwa kufanele ukusebenzelane usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlulile umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu belekakwazi ngoba wakhipha uMugabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana lo Chamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende.
Lelo liqiniso ungazinandeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana lokho ukufaka nje 50.8% nje sokuyikwenzayo. Sengicabanga nje iminyaka lana e-GNU leyana ukuthi uMugabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa kodwa yena engafuni waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki anjisi ngamazimbabweni sonke kabahlale phansi bakhulumisana kuyota siye phambili ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyanilize ngapha yizwe lingenisa kawuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha kwenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseHarare. Umkhokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukele impumela yokhetho lokudinga umongameli ngoba kube lokuqilibezela okukhulu. Ngalokho uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uMnangagwa kumele ehle esihlalweni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni oke wazama ukuphanjaniswa ngamapholisa eRiot ehoteleni yeBronte eHarare. Kubika uMavis Gama.
Iningi labantu labenhlanganiso ezizimeleyo basole kakhulu ukwenza kwamapholisa lokhu. Omunye wabasole lokhu kwenza kwamapholisa nguSenator weMidlands owebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosikazi Lillian Timvias.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe election. Why ngisitsho njalo namuhla kuthiwa kwakukhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry siphambanisile bakhiphe 50,000 from the President Chamisa's vote. Number one, in Manicaland bangezelele u-ED nge-68,000.
ETRC ikho isizathu sokuba kulethwa amapholisa emhlanganweni womkhokheli wakhe lentatheli izindaba.
I-election le intshontshiwe and intshontshiwe anilimzule esithi 10+4 = 40. Intshontshwe like that is so plain. UMugabe wayentshontshe i-election kodwa la lidinga lisale lidinga lani ukuthi kodwa untshontshe ngapi liswele kodwa lapha ithi konke kuntshontshwe vele noma i-grade 1 can tell ukuthi abantu laba bantshontshe i-election.
Lo mhlangano lentatheli izindaba ugcine ususenziwa ngemva kokungenela kwahulumende othume osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Simon Khaya Moyo oxolise emele uhulumende. UChamisa uthi amapolisa atshengisa ukuba akamelanga ukulondoloza ilungelo loluntu. Uchamisa utshele intathelizindaba ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uzokwenza konke okusemandleni abo ukuveza ubuqili bebandla le-ZANU-PF kanye lokuthatha amanyathelo ukulungisisa ukuqilibezelwa kwabo kukhetho olusanda kwenziwa abathi banqobile.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Limpumela yokhetho lukamongameli kuyibuqili olungekho emthethweni ngoba kuningi okungahanjiswanga ngendlela okumele kuzulu akwazi. Kumele sikubeke mgceke ukuthi yide esalunqobayo lolu khetho. Njalo lokuba salunqoba lolu khetho sesilungiselela ukubumba uhulumende ngemva kokuba senze okumele sikwenze ngokusemthethweni okulondoloza intando kaZulu. Intando kaZulu wayisuki kulokho okuthiwe ngumthigumba. Kaisuki kwabezethi isili kodwa isuka ekuphathekeni kwakhe ukhetho khona e-polling station.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathe owakhe umhlangano lentathelizindaba emveni waxolisa kakhulu ngalesi senzo samapholisa abefuna ukuphazamisa umhlangano lentathelizindaba obubizelwe ngumkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Wathi eleZimbabwe lilizwe elilandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezivumela ukuba abantu benelungelo lokuvumelana layiloba ngubani kanye lelokuchothoza uhulumende lapho ephosisa. Umnangagwa uqale watsho lokhu emazwini awalobe ngendlela yokukhulumisana yakulezi nsuku yebulenjini eye-Twitter wazogcizelela emhlanganweni lentathelizindaba lapho akade ekhanya ejabule okwamagama ukuthi unqobile. Uthembise ukwenza uphenyo phezu kwalesi sehlakalo ukudinga ukuba kuyini sibisibili okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abanye babancintise kukhetho banqotshwa bathi kabavumelani lempumela yalolu khetho ngoba kayihambelani lezifiso zikaZulu. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Omunye wabancintisayo umnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU PF njani.
Siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abakukhethileyo, bakhetha iZANU PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years. Kuyikuthi vele iZANU PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi isibindi abalaso bokuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwelemandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili empilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufike ukhetho besicabanga ukuthi mhlawumbe ukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa kuyasimangaza ukuthi kanti abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU eMashonaland bebengalifuni bengalivoteli, kodwa emathebelelendi kokodlwa yensiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile sino baphume ngokuningi abantu bebephuma sibe kuvota especially ama youth aphume ngokuningi but amaningi angikhona ukusizwa ukuthi bafuna ichange bebesithi bavotela uThamisa. Kulathi kunje kusimangalise ukuthi umnanga kwa uwine njani kumangalisa kuzobanzela abantu bana laba endaweni lapha athikwa khona uwinile ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona bebevotela uMP civil wabo ubukhansila wakwezano but kupresident bebefaka uThamisa. Abantwini abaningi sibili esesikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotela uThamisa abazange bavotela umnangako. Even ama-youth athe sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause bafuna i-change bafuna imisebenzi. Umnangako bebathembisa ukuthi within 100 days abavulela imisebenzi akuzange kube le misebenzi. So bayamangala abantu sinje sikustate sokuba washocked ukuthi kade kuhambe njani kugcine nje kuzongena umnangakwa njani thina.
Obencintisa ezimele emguza Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obe kungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungabe kulokunye okungaphansi kwamandla ethu singeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi. Esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta esilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yinye imithetho ekhona eyeze AFN kwizeke ku-constitution emele ilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanje ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent. Ikakhulu emguza besilama-polling station ayi-99. It's very impossible in 12 hours to go to 99 polling stations and go see all of them, especially ezinye zisendanye ezingafinyelekiyo. And then okwesibili phambili mina ninjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza ngobe sikufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuya lobani kodwa intuthuko yethu thina sonke ngoba owinileyo lo ongawinanga lo sihlala emguza lo ongahlala emguza yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Kanseli kobulawayo emele ibandla lezaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinto isikhathi kwakuthatha 3 minutes to 5 minutes umuntu eseboxini khona angazi ukuthi bona bakusebenzisa. In the near future yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhu yakuthi nena izekhi izahlala njani yona lama particulars abantu engakwananga kuzobe kufikela ngaloku vota engakudiscover lokhu yakuthi wakuthiwa umuntu uyabiselwe emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid kuyingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa ikhodi yiyo ekwaziwa ibabezwe. Izekhi kumele ukuchazela abantu yonelene individualism yelimazile.
Obekumqoka kubo bonke abakhulumele Studio 7 ikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uzulu weGwanda uthi udanile kakhulu ngempumela yokhetho lapho kunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezano PF. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi elixoxela lomsakazo lithi belikhangelele inkokheli entsha ebizaletha amaqhinga amatsha kwindube ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe. Edolobheni leGwanda bekuthule njalo nalabo abanqobileyo lokhu bengakaqalisi ukujabulela ukunqoba kwabo kukhetho. Iningi lithi libona ngathi ukhetho lutshontshiwe. Osakhulayo Brighton Dlamini uthi imdanisile impumela yokhetho.
Njengama Zimbabwe siphatheke kabi ngale election result. Into ekhona ukuthi umuntu angeza ke angabi ekhulunywa ngabantu kodwa ewine. Abantu bonke bakhuluma ngoChamisa kodwa adle. Akulanto enjalo. Iyo iRigging yonke.
Umgcini sihlalo ebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emaNdebeleni. Umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abayamukela impumela yokhetho.
Sizo make sure and sizo demonstrate peacefully. Sibonisa umhlaba ukuthi kona lokho kakusi akusijabulisi. So I think it's always isikhathi ukuthi thina esikunazelele ukuthi isikhathi sokuthi nxa ngaba sebefuna ukusibulala sonke kulungile ngoba siyahlupheka. Sibe sesithole umuntu ozasikhipha edubeni.
Loba nje umanyano we-MDC Alliance ukhala izimathonzi ngokuqilibezelwa abebandla le-ZANU-PF bamanzinte. Njalo umnumzana Malaki Nkomo uthi i-ZANU-PF ingqobe ngoba isenza intando kaZulu.
Ngoba sikuqhiwe umhlabathi siwubonile abantu bakhona bancediswa ngenhlanyelo. Inkomo sizibonile futhi zingenile ebantwini ukuthi abantu babe lakho ukuthi bathi bakwanise ukuthi baziphilise. Ibandla leZANU-PF abantu sebelibonile ukuthi yilo kuphela ibandla elilabantu engqondweni.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukela impumelelo yokhetho ngoba kunguye onqobileyo. Ukanti umnumzana Emmerson Mnangagwa ubonge uZulu eZimbabwe ngokumvotela. Kusenjalo amapholisa ahlomileyo alindile phandle kwamahofisi ebandla le-MDCT edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Iziphathamandla zenyakatho yele Pakistan zithi kuleqembu labantu abahamba bechisa izikolo za kulesi sigaba lichabalalisa zisala zingumlotha. Sokuchiswe izikolo ezilithumi ilanye ngeviki edluleyo. Kulabantu abangaba yizigidi ezine abasesigabeni se-Assam kwele India asebezithola bengasela ngwalo zabo zokuhlala kulelo lizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby kusasa lizadibana leNamibia emdlalweni okudinga iqembu elizeya kuyaphatheka kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leNamibia kusasa ukuze liyale lokhu lethuba elokuyadlala kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo elizweni laseJapan. Abafana beZimbabwe sebedlale imidlalo emithathu kulomkankaso njalo emidlalweni wokuqala babengujikelo bhanqa 23 ka-23 leqembu leMorocco. Kuthi emidlalweni wesibili batshaywe nge-45 ka-36 leqembu leKenya. Ikanti kwesithathu badliwe nge-18 ka-14 leqembu leTunisia. Limpumelelo ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo kodwa umdlalo waleli qembu uthi akufumathi barirenyathwa. Uthi bona njengabadlali balethe hemba lokuba bazafinyelela ukuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba.
We've managed to play as well as we're playing as our opponents.
Kumidlalo esidlale phambilini kwalo
owangempela veki sidlale kuhle kakhulu okokuthi bekungena mehluko omkhulu phakathi kwethu lamaqembu ebesidlala lawo njalo sinqotshwe sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo uphele okuqathekileyo ukuba siyakholwa ukuba sizaphumelela njalo ukukholwa yikho okumqoka ukuze sifeze izifiso zethu
amanye amaqembu aphatheke umkhankaso wokudinga iqembu elizakuyadlala umncintiswano wezizwe omhlaba ngabalisa ele Kenya ele Tunisia ele Morocco kanye lele Uganda njalo iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane yile elizaphakamisa isicoco se-Rugby Africa Gold Cup liphinde njalo lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe omhlaba iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo elizadlala lamanye abe iphutha isendaweni efanayo kwamanye amazwekazi kuthi elizanqoba lapho liza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba kusenjalwa kula midlalo yenguqu yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ekanye le-Southern Region Division 1 kulimpela viki edolobheni lakobulawayo njengoba inkokheli ye-Premier Soccer League idlulisele phambili imidlalo yeviki lamajumi amabili lanye ngoba kusesatshelwa ukuba kungaba nodlakela ngemva kokungazwanani phezu kwempumelelo yokhetho oluqhutshwe ngempela viki yedluleyo elizweni abe Southern Region Division 1 Soccer League bona balomhlangano kulimpela viki abathanda ezemidlalo balakho kuyazilibazisa bebukele umncintiswano weZimbabwe Squash Open oqale namhla endaweni yeSebabs Squash Club njalo uzafika emaphethelweni ngesonto lo mncintiswano ungenwe ngabadlali bakwamanye amazwe agoqela ele South Africa, Zambia kanye leNigeria ngesonto umncintiswano kakhilikithi weSpar Bonza 2020 uqhubekela phambili enkundleni Heath Streak Academy lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu lePagers lizadlala leSabres eleRaptors lizadlala leHawks akuthi eleBlazers lizadibana leTigers ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba leqembu lesicathamiya ele uZambezi Arts elikokelwa nguLucky Moyo.
Emazweni amaningi angaphetsheya iliqembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko liphakamisa namasiko esintu amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi bonake bamelwe ngubani kulolu hlelo
ibizo ngulucky moyo ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yasengwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo oTaurai Shareva oFuture Ndebele osinini Ngwenya bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo
uZambezi Arts lamunjelwa kweLenglandi ngamalunga amaqembu achiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack and Follows iBlack Spear lamanye amaqembu amaningi achiyeneyo eZimbabwe njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya
sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo machobana kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo kaningi sijayele ukuncedisa nje kuma fundraising
Zokuhlelo lwabantu woza woza Friday sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa nangu umnumzana moyo efakaza
isikhathi sesiphelileke lapho uEzra Chisa Spanda obehamba loLucky Moyo leqembu lakhe leUZambezi Arts Kwanele Mthwakazi lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.